Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Siyabonga Tanonoka Wande. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhla ziku 12 Ncwabakazi 2022 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Amapolisa ancitsha imvumo inhlanganiso ye Crisis in Zimbabwe Coalition yokutshengisela kukaZulu obekukhangelelwe ukwenziwa lamuhla phezu kokonakala kwemnotho welizwe.
Imkhankaso uqhubeka usiya phambili kuhle kakhulu lanxa ibandla lezana iPF livele lisenza khona oku okuvele kujayelekile evillageani kukwenza ukuba lizame ukuba lethusele abantu
isiphithiphithi esigabeni sebulilima lapho okulokhetho lwama-by elections okudinga amakhansila amathathu ekuqaleni kwenyanga ezayo.
Ukhankasa ukaqalisa ngoba akukakhethwa amakandidate, kwakuthi kungakhethwa amakandidate ke yiwo ahamba phambili sekhankasa.
Umtshutshisi welizwe leMelika umnumzana Merrick Garland uthi ugatsha lwakhe solucele umthethwandaba ukuthi uveze okwatholakala emzini kamnumzana Donald Trump ngamapholisa e-FBI ngolwesibili.
Bona ngathi kulento sibili enkulu efihliweyo khona phana iyafihlakalayo khona.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Amapolisa izolo ancitshe imvumo inhlanganiso ye Crisis in Zimbabwe Coalition eyokuthi uZulu atshengisele lamuhla phezu kokonakala kumnotho welizwe. Encwadini elotshwe nguChief Superintendent G. Moyo, amapolisa athi amukela incwadi ye Crisis esicelo sokutshengisela mhlazi ku 5 kuyona le inyanga, kodwa abasoze baphiwe imvumo ngoba umbuthano wabo wephula isisekelo sombuso welizwe esithi lapho abafuna ukutshengisela khona duze ledalele parlamente akuvunyelwa. Kodwa inhlanganiso ye-Crisis ithi izaphikisa isinqumo lesi emthethwandaba. Isiphithiphithi esigabeni sebulilima eMathebeleland South lapho okulokhetho lwama-by elections okudinga amakhansila amathathu ekuqaleni kwenyanga ezayo. Kulabamela amabandla ambalwa abazancintisa kulolu khetho begcwalisisa izikhundla ezachiwa ngokhansila bezanu PF omnumzana Tony Mlotshwa, Ntungamili Dube kanye lobhubhayo umnumzana Delani Mabhena. Lolu khetho lukhangelelwe ngeso lokhozi ngabanengi ngoba impumela yalo izatshengisa ukuthi ukhetho lwelizwe jikelele olomnyaka ozayo luzahamba njani esigabeni seMathebeleland South sona esandise ukuthathwa libandla lezanu PF. Sixoxe lesikhulumeli sebandla leCitizens Coalition for Change esigabeni seMathebeleland South umnumzana Ntando Ndlela ukuze sizwe okwenzakalayo esigabeni lesi.
Imkhankaso uqhubeka usiya phambili kuhle kakhulu lanxa ibandla lezana iPF livele lisenza khona oku okuvele kujayelekile evillageani kukwenza ukuba lizame ukuba lethusele abantu, lizame ukuba lithenge abantu ngezinye izinto ezithize ezivele zingelani lekusasa yabantu. Bathenga abantu ngomumbo, bathenga abantu ngokudla, bathenge nje abantu ngento nje ezincane ezinye ezishiyeneyo ezingelani lekusasa yabo. Kodwa thina njengebandla le-CCC elikhokhela ngubaba u-advocate Nelson Chamisa silapha eMathebeleland South siqhubeka sitshela abantu belibulilima into ezabanika ikusasa, siqhubeka sibatshela sibathembisa ithemba lokuba ma bevotela leli bandla ikusasa yebulilima izabangcono, ikusasa yeZimbabwe izabangcono nje jikelele. Akukabi lokunye nje okuthize okukhona mhlawumbe esingathi kuyasimisa ukukhankasa, sikhankasa ngendlela ekhululekileyo kwakhathesi sitshela abantu iqiniso.
ngaso ungasitshela ukuthi amalunga ebandla lenu ancintisayo akhethwa njani
umsakazi thina njengebandla le triple c silendlela entsha yokwenza izinto mhlawumbe indlela ehlukile ngendlela esasenza ngayo siseselibandla esasilibiza ukuthi CMDC okwakulezi insuku sikhuluma ngento esithi community candidate umuntu ofuna ukumela ibandla lethu lesicc aso muntu mhlawumbe kuphela oyabe ewumuntu owaziwayo ebandleni kumbe kuma structures kumbe kumalunga ebandla ngumuntu oyabe emele isigaba ikosithi community candidate leso sigaba afisa ukusimela kumbe ngu MP kumbe ngu councilor kufuze abe umuntu wabantu yikho okuqakathekileyo njalo lama candidates sawakhetha sisebenzisa leyo criteria kumbe leyo ndlela ukuba abe umuntu wabantu abe umuntu osuka ebantwini abanye balaba bantu ngabantu abavele besebenza ezigabeni besenza intuthuko kulomama ongukandidate wethu ka ward 16 ngumama ovele esuka ebantwini ovele epatheke endaweni zentuthuko esigabeni ovele engumuntu owaziwayo esigabeni kulobaba uEfrem moyo laye ovele umfundisi esigabeni uvele ngumuntu wabantu umuntu othandwa ngabantu umuntu ohlonishwa ngabantu bonke ubaba babili ngoEfrem moyo ngabantu abathandwa ngabantu esigabeni kungelani lokuba bebevele bengabantu abasebandleni bebalezikhundla thize abazibambile ebandleni siye ebantwini sayabuza abantu ukuthi kati lina livele lingabantu baka ward 1 baka ward 14 lo ward 16 lifuna ukuthi ubani uzibani abe ngukandidate kakhansela ikwesi kwenzileyo emsakazi
ikhona yini inkokheli emqoka efana lomongameli webandla ezafika khona ngapho ukuzophathisa ukukhankasa
ubukhokheli silabo ubukhokheli obuqotho ubukhokheli beTCCC lapha kwelemandebeleni nobukhokheli belizwe lonke jikelele silobaba uvice president uprofessor Walisimeni Ncube esileqiniso kuba emalangeni amalutshwana zayo uzafinyelela njengomuntu ovele eseduzane afinyelele ebulilimi hhayi kukhuluma labantu abakhuthaze ukuba bavotele ama-candidates awe-CCC lapha ebulilima kulawa mawadi ancintisa ubukhansela so ubukhokheli bukhona asonto esingamhlawumbe esingayithandabuza mbe singayicabangela silabo ubukhokheli obuqoto ubukhokheli obuzafike bukhulume imeseji yethu esilayo njengeparty nimbe njengenhlanganiso imovement ye-CCC kuba sithembisane uyiphume ehluko esizawudala masiqathanisa lo mzamo mbele kwenza kwezanu-PF
Hello ke ngumnumzana Ntando Ndlela isikhulumeli sebandla le Citizens Coalition for Change esigabeni seMathabeleland South ubeqoqa le Studio 7 eseFilabusi sehlulekile ukukhuluma leziphathamandla zamanye amabandla azancintisa kodwa njengoba iStudio 7 ingasekeli hlangothi sizaqhubeka sibadinga ukuze basethulele abalakho Kusenjalo usthandekile emhlanga weStudio 7 uxoxele siphathamandla sezana uPF umnumzana Chinga Dube ochasisa ngenhlelo zebandla lakhe ezokulungiselela ukhetho lomnyaka ozayo kobulawayo
ukakaza ukuqalisi ngoba akukakhethwa amakandidate kwakuthi ungakhethwa amakandidate ke yiwo ahamba phambili sekhankasa babe wikho lokho nje umsebenzi yepati eveli khona
sezwa umongameli Emmerson Mnangagwa esithi abantu ngezigaba ngezigaba belungise ama-structures lingathi aweni kobulawayo khonapho aqinile yini
hayi uqina zingake ngiye ukuthi aqinile kumbe awikhi kodwa-ke siyeza lokho okumele kwenziwe okumele kwenziwe sizabona sokufika wena ama-election ukuthi aqinile kumbe aqinanga njalo sokuphuma khona sibili ukuncintisana okupheleleyo okwama-election utsho ngomlomo ungazinto lezi ukuthi sihamba njani
abantu bayakhonona ukuthi hhayi impilo yilokhu isiba lukhuni kwezomnotho ibona ingani ibandla lezanu p f lizanqoba yini kukhetho oluza sesikhangela isimo somnotho welizwe
lokho umele umuntu ayebaphostoli abaprofeti ungakukwazi ukuthi kuyahamba kuthini sikubona sokwenzakele kuphela ufuna izanuse ezihlezi litshele ukuthi hhayi lina liyalala ngesisu laba bawina laba bonke lokho kunzima ekukhulume ngoba abantu phela bakhulumi bonye ukuthi bafuna ukuya ngaphi nanxa sokuvota bakhuluma ukuthi bavotela bani yibona sokuphoma ama-results kuphela
mhlawumbe impawu ziyabonisa ukuthi hayi umuntu nxa abanye besithi uyehluleka ukubusa kutho ukuthi sebezamkhupha esihlalweni bevotela abanye ngoba siyabona khona amanye amabandla njengabo Citizens Coalition for Change labo MDC
yikho phela ngithi mina lokho sikubona sokwenzakele akithi bonke bangena ebhokisini abantu bakhethe kodwa umuntu angautshela ukuthi mina nginje even egqoke i-uniform yezanu noma e-CCC akakutsheli ukuthi uyavota kwavotela abantu ngoba kusenhlizweni yakhe ahambe egqokile i-uniform etshengisa abantu ukuthi mina ngiyilokho kanti ayisilo okenhlizweni yakhe ayisikho lokho so kubonakala kuphela sokuze kwaphendela lokho watshengisa ukuthi onguye onqobileyo mbani kodwa sithi kanti abantu sasikade sithi bakwesilabo kanti sokwehlule ngaphi enqele hayi CCC ngatsho njalo ukuthi kade sibiza abantu kumarali kugcwale ukuthi phambi kanti sesehluleke ngani sonke asazi lutho labo lathi asazi.
Alo ke ngumnumzana Chinga Dube isiphathamandla sebandla lezano PF kobulawayo. Usithandekile uphinde waxoxa lonkosazana Memory Ndlovu, umsekeli kamgcini sihlalo wabatsha kubandla le-CCC kobulawayo. Yena othi baphakathi kokukhuthaza abantu ukuthi babhalisele ukuvota.
Sikhuthaza wonke umuntu ikakhulu abasakhulayo yibo abaningi kakhulu abangakarejista ukuvota abasakhulayo kungumlando wethu ukulungisisa ikusasa lethu elizweni ngakho siyabakhuthaza kakhulu ukuba bebe lingxenye lokhetho oluzayo ngo-2023 sibhode wonke ama-constituency kobulawayo njalo lakhathesi lolu hlelo lulokhu luqhubekela phambili alukapheli ukubana sikhuthaze uzulu wonke kobulawayo ukuthi babe ngama-registered voters ngoba kulilungelo lomuntu wonke ukuvota lokuthi silungiselele ikusasa lethu elilempila kahle ikakhulu kubontanga. Uhlupho olukhona ngama-by-elections ludlame lezwane PF endaweni zeMathebeleland South. Zikhona indawo lapho abantu abayaliswa ukufika khona lokudla kuqhutshelwa ngokuthi uphethe ikhadi liphi. Njalo lo hulumende wethu sela induna zethu lokhu kusitsho ukuthi ukunqoba kwethu akutsho ukuthi ukhetho lukhululekile.
Alo ke ngunkosazana Memory Ndlovu isiphathamandla sebandla le-CCC kobulawayo obeqoxa ecingweni losithandekile mhlanga we-Studio 7 ekhona le kobulawayo. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi usibalukhulu webhanga lesizwe ele-reserve umnumzana John Mangudya uthi sokuzasungulwa imali yegolide elentengo ephansi engamadola aphansi kwamakhulu amabili US$188.48 ngayinye. Imali yegolide le ethiwa imosi wayathunya ebivele ikhona ibibiza amadola afika phose inkulungwane ezimbili US$1,884 ngayinye. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi ukusilela kwamanzi edolobheni lakobulawayo sokuhlasele izibhedlela zempilo le-United Bulawayo Hospitals. Umanisipala wakobulawayo uqale ngeviki edluleyo ukuhaba amanzi ngokuwacitsha okwensuku ezimbalwa ngeviki. Leli phephandaba lithi ezinye izigulane zilethelwa amanzi izihlobo esibhedlela. Iphephandaba le-Newsday lilodaba lokuthi umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga ongumphathintambo njalo wezempilakahle usehlawuliswe imali engamadola zinkulungwane ezifika phose isigidi esisodwa $800,000 ngemva kokumangalelwa ngomunye umama owayezithwele waswela. Unkosikazi Valerie Chibaya uthi waya esibhedlela seSali Mugabe Hospital odokotela bala kumelapha waze waswela ngalokho wasesiya emthethwandaba. Okwamanje sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Sarabana basakazi beStudio 7. Ngithi mphawule ngabantu bakithi kwaMthwakazi. Ngizasihlala besola itrip ethi TCCC iyafana lezanu PF. Ngokwazi kwami iTCCC ayekaze iliphathe ilizwe. Ayekaze lithole lelo thuba lokuthi iphathe. Manje sesiyazi njani ukuthi iyafana lezanu PF ngoba ayekaze lithole lelo. Waye singayiniki nje i-one term. Sibona ukuthi abanashintsho abazaluletha na kulokuthi sihle sibajaje sithi bayafana lezanu PF ngoba umholi wayo engumhlobo oyi-one labaholi bezanu. Ngicabanga ukuthi siyaphazama lapho abantu bakithi. Njalo ngilokuzwa esikhathini esiningi abantu bakithi ngapha bethi uChamisa wathatha amashona wasusa leHarare ezwaletha koBulawayo. Ngicabanga ukuthi ngokwazi kwami abantu bakithi abaholi bethu emphakathini abakhethwa ngumholi wephathi kumbe ngabaholi bephathi. Ama-branch asuke akuleyo province or akuleyo constituency yiwo akhetha ubuholi baleyo ndawo. So koBulawayo laphana masi wokuthi kugcwele amashona asingablemi umholi wephathi. Oh singablame umholi we TCCC fanele sibleme abaholi abakhona lapho kuleyo ndawo ngoba yibo abakhetha lo muntu ukuthi abe yicandidate asomholi we party ongiyothe oletha abantu lapha siyabe siyibamba wrong uma siyibamba ngaleyo ndlela even lasemakhaya ama councilors esiphetwele emakhaya asuke khetwe yibuholi balelo qembu khona lapho kuleso sigaba akusuki umholi khona leyo phezulu ezokhetha umuntu ngapha ayiyenzeki leyo thina abantu emphakathini tesikhetha labo bani so lokho ukuthi kuthe uChamisa ngiyo suka la mashone ezwabeka laphana kobule ezwafaka laphana kobulawa asiloqiniso lelo bantu bakithi abantu ofanele sibasole makuthi siyabasola asisoleni nabaholi abakhona phana kobulawayo yiba babe faka labo bani nyabona
salibonani bantu baka Studio 7 lakanye labalale bonke nje ngithanda ukuphendula lo samfana lo wathi abantu bakamthwakazi baphomba ukukhonkotha njengezinja bakhonkotha ebunyameni ya lokumbula izala lezelo emathebelelende ncanga ukuthi lezala lezelo yalibuyele kibo ncanga ukuthi lindebela litshinto yalo le liyenzayo le thina abanye asidliswanga njengabo phela sidliswanga thina ukuthi sesingaphomba ukulahleka nje siphomba ukuthi ye le nto i-MRP wrong into eyenzayo hayi yasidliswa ngathini kona nxa bedlisiwe bavotele uChamisa umbizani PF bechiyane vele umuntu vele engalingi vele ethi siyilokhu zeni MRP wrong kumbe ethi Mthwakazi wrong hayi vele sifunda kukuzwa uStudio 7 athina zange sibagxeke vele khonapho
njani kuStudio 7 hayi siziphilele sibili umnankagwa sesesaba sibili sesesaba ayikho esithi abantu abalethi imbhobho bengeva kuzwe baba kusisiso mbeni benzweni walethi imbhobho abalayo kwesaba ngoba bese singena ekhethweni phela sesesaba uyakwazi ukuthi yena vele uzadliwa manje ukuthi alokhuze athi amasotsha aphumanile badubula futhi uyakwazi ukuthi kungacasa kusuka le civil war wabantu bayesebebisela khathesana sebehlekaniphile vele uyesaba undodalwa uyesaba vele sephelelwe ukuthi ngamangala nje kwelinye ilanga kuthiwa ufaka izikotsho eHarare etawuni ifaka izikotsho etawuni kanti impompi zamanzi ke ifaka lezikotsho etawuni ayixhegulela amadoda hayi
sayibonani sayibonani maZimbabwe igama lami ngoWashington mehlukanisa incube kodwa ma sikhangela iZimbabwe yalwelwa but kunzima kakhulu ngoba liyabungazwa lelo langa kodwa akula lutho olungazwa ngoba abantu ma ungakhangela nje idola leZimbabwe akula mntu oliphethe eZimbabwe akula nje lolifunayo manje sithi sibungazane awukhangela khona manje eKenya sebemkhiphile umongameli ngoba kuyabonakala ukuthi kulamaphutha la owenzayo so sebemkhiphile bakhetha umongameli abone ukuthi engancedi silizwe khona manje eZimbabwe akula lutho olukhona alukho phela nje akula lutho so kodwa siyabungaza lelo langa lamabutho ngoba yebo kwaliwa and then kwatholakala yona leyo nkululeko yakhulula abanye but abanye bengakhululeka so kuyinto ebuhlungu kakhulu ngathi lathi singamaZimbabwe singake sibambaneni sibone ukuthi singasebenza njani ke sizikhululeni thina ngoba hayi mina ngibona ezaphuye mhlawumbe engazama isincedise kulelo lokuzena ngoba ma kungawena yona le CCC ngoba inenhlanhla yabantu kodwa ngicabanga ukuthi angeke iphumelele bazaye eRoba futhi.
Ngibingelele umsakazi, ngibingelele umsakazi wamomuhle. Ngibulise la kubalaleli bonke umsakazi. USijumba okhuluma umsakazi wami. Umsakazi uphu Ezra umsakazi akalamule ngale umsakazi ngale ngakugodlwayo ngale. Sizwa bethi kukhona othika, othika mtanda lawo sebehuquluza umnotho wakugodlwayo ngale, bathatha inkomo ngale, aphuthume ngale ngoba ha le nto yabo lena haya ngiboni sebenza mina ngingusijumba. Ayikho le nto yabo leyo bazothatha nje baluta nje umnotho wethu inkomo zethu lapho bafuna uhamba lazo le kudelela kithi le so azingahambi lezo nkomo labo sika akaphutumu eza lapho akaphutumu sibanda lapho sifuna ukubona lokho kontolo cha bathi bawukhipha lapho kuvele lapho esithombeni kubonakala alivakhipha okungashutwa ngamakamera bethi bakhipha ntokolo cha berobha abantu abadala phakama mthwakazi lapho phutume khona kogodlwayo lapho uyebona kwenzakalani labo labantu laba hayi hambelanga ivunyelwe lento leyo.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le studio 7 elesithumele nge WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Siyacela ke balaleli lingathuki njalo lingasiphi imbiko ekhuthaza ukuthi abantu bazondane emphakathini. Siyabo.
Lo ngumsakazo we Studio 7. Sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma eVoice of America as a Washington DC. Yabo.
Umchuchisi welizwe leMelika umnumzana Merrick Garland uthi ugatsha lwakhe solucele umthethwandaba ukuthi uveze ukwatholakala emzini kamnumzana Donald Trump ngamapholisa eFBI ngolwesibili. Imbiko ethulwe zinhlanganiso zezindaba izolo ebusuku ithi amaphepha atholakale emzini kaTrump ngaphathelane lemfihlo yezikhali zenuclear. Iziphathamandla zebandla lama-Republicans bezikhonona ngokwenzakalayo emzini kaTrump eMar-a-Lago zisithi kumele uhulumende achasise ngoba kubonakala njengathi uTrump uyahlukuluzwa. Kodwa uGarland uthe ugatsha lwezomthetho kunye lamapholisa e-FBI abasekeli hlangothi njalo abakwenzayo kusemthethweni. Ngokunjalo uGarland uthe bazacela umthethwandaba ukuthi uveze kusasa ubufakazi obabangela ukuthi bayeguduza indlu kaTrump njalo lokuthi amapholisa atholani ngemva kokuguduza lokhu. Kodwa amagqwetha kaTrump abikwa esenza imizamo yokwenqabela ukuvezwa kwalobo bufakazi kumthethwandaba. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe locubungula ezombusazwe umnumzana Raphael Mthombeni.
Ngokubona kwami ngibona ngathi bekungeke kwenzakala ukuthi iFBI iphongusukuma nje ithi iyahlasela emzini womdala ubaba uformer president Amboni. Ngibona ngathi kulento sibili enkulu efihlweyo khona phana iyafihlakalayo khona phana ngoba ngathi uyakhangela ubusuka kwakhe ubaba ngale eWhite House kwaba ngumthudulo ngoba yena wayengaziboni esuka, wayezibona ehlala, wayezibona ewinile. ezithile ezibona eloke qhubeka ebusa iminyaka le eminye emine elandelayo. Kwase kusenzakala ukuthi i-system yalapha nxa kuyikuthi usudliwe usudliwe. Nxa esesuka laphana uyananzelela ukuthi kulezinye izinto ezingamelanga zibonwe. Abe sesithi ayithathani lokhu nalokhu nalokhu kuhambe emzini wami. Kungaya ngale akusoze kube la muntu ozaphinda akubone lokhu. Yiko kwenze kono kukuthi basuke ke laba bathi hayi khathesi ke sesisiyathatha ke thina. Nxa ulalela bamnika ithuba lokuthi kakulethe ezikhathini eziningi. Sokuphosa kwedlula umnyaka khathesi beyoke besithi lethe izinto lezo kazanga azilethe. Laye wazinika igunya lokuthi bazazithatha ngaphi. Sizabona ukuthi bazazithatha ngaphi. Bagcine besithi sesisiyazithatha ke ngenkani khathesi.
Manje njengoba siyabona bana udaba lolu lungani soluphe umnumzana Trump usekelo ikakhulu kuma Republicans amanye kade bemsola sebengani bayamzwela ngalokho ayenziwe khona ukubona njani wena lokho
lokho ukuthi sokungathi kumnika amandla uTrump ungakhangela indaba zika Trump zixubene zinenga kho lokho okwenzakeleyo mina ngibona ngathi isivunguzane nje isivunguzane siphephukayo esisuke saqubuka saphephuka ngakukakhanyi konke uTrump akwenzayo okufanele ukuthi abe lamacala kukho kanti nxa bona abathi bona banika uTrump isupport yona leyo kutoka kona ma-Republicans asemsupporta. Interaction liyana enzakala e-White House. Ukuchaywa kwe-building liyana kungenwa, kuchaywa mapolisa kusenziwa konke lokhu mhla ka 6 January. Bakubona njani bona? Bathi bona ku-right kono kuyana wayesenza into e-right kunapha. Akulato e-right kunapha. Khonapha ngikhona kuzaphuma anti kakukaphumi kathesi. Lo ngibona ngathi support nje eyakhathesi kuyakwehla futhi konoku kukhwela konoku kuyakwehla kwephansi kuphinde kubuyele kutheni kwahamba njani. Ungakhangela ama-Republicans asiwo majority phela yabantu balapha e-America. Abantu abayimajority bakhona bahlezi bathule bakhangele.
Lo ke ngumnumzana Raphael Mthombeni ingcwethi ecubungula izombusazwe. Ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseTexas khonapha kwele Melika.
In my cups, tan no sami XO, 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 XO. From the moment on, my baby girl, she be ready to go, to go, to go, to go. Straight to the dance floor, she working her body, she shaking her bum bum. I'm thanking the Lordy. Oh no, oh no, oh no. Tell me I'm not dreaming. Oh no, oh no. Oh, keep the drinks, I'm coming. I'm coming, yo, yo, yo. Bama keep on working. Keep the drinks, I'm coming.
What's up? What's up? What's up? What's up? What's up?
Big Naz esigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje singakayihlekwani ke sikhangeleke inhloko zezinye zindaba ebesilazo. Amapolisa ancitsha imvumo inhlanganiso ye-Crisis in Zimbabwe Coalition ukuthi itshengisele. isiphithiphithi esigabeni sebulilima lapho kulokhetho lwama-by-elections okudinga amakhansila amathathu ekuqaleni kwenyanga ezayo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Igama lami nguChris Gande. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye ntambama, kodwa ekuseni siyadibana ngomvulo. Libe lempela sonto elithukela.